kuhambe kuhle sibili kakhulu ehambeni lolu olenkokheli ze MDC Alliance ubaba uChamisa onguye u-presidential candidate we-alliance lo baba uTendai Biti lo baba uDavid Coulthard adebe emkhaphile ehambeni lolu injongo yohambo lolu bekuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume la maZimbabwe isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale eBritain e-UK bahle baqala bafikela kulowo mhlangano babuya ngobuningi babo abantu bezolalela i-message yokuthi singancedisana njani amacebo amagcinga esilawo ukuthi sikhulule iZimbabwe njalo ilungise njani ngemva kokhetho. Solo-ke umhlangano uhambe kuhle sibili kakhulu kusuke lapho uChamisa bekumele ayexoxa e-Oxford Union nge-vision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi njengelizwe leZimbabwe ukhulume kakuhle njalo ama-feedback akhona esiwatholayo wonke a-positive sibili ukuthi wakhuluma ukuthi inkinga esilayo sokuthi besibuswa ngabantu laba abazibona bengabantu abakhulu ngesiNgisi the big man syndrome is against ukuthi kube lo mbono imbono iyo elungisilizwe inkulumo yakhe sibili yemukelwa kakuhle okwesithathu bekuyikuthi kube lethuba njengoba emutsha ukuba umkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba so ubhodabhodile kubo Economist BBC zonke nje ama outlets abathatheli bezindaba ezikhona ekhuluma ngomumo welizwe ama-elections lokho kumele kulungiswe ukuthi kube lokhetho oluphumelelayo yikho ke ekuhlanganeni kwabo le media kuhambe kakuhle okwesine bekuyikuhlangana la bakhokheli bakahulumende be-Britain yikho ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesi ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga yona lezi lungiswe ngokuthi ukhetho luphume kakuhle nabanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, ngithi bonke influential people in ku-British establishment. Bahlangana nabo, baxoxa labo kakuhle ngokubona kwethu. Kuhambe kuhle konke lokho. Kusuke lapho njalo bahlangana lama ngathi ama-opinion makers akhona khona ngane kwene Njambi baxoxa labo njalo laba banethando leZimbabwe abane-interest ngezinto zeZimbabwe. So yikwade bakwenza-ke lokho sebekuphutha-ke bakuphuthile-ke lamhlanje sebeqalisa ukuphenduka ekhaya ngokubona kwethu uhambo lolu luphumelele.
Isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo owenu umbiko uza yamukeleka ngcono yini?
Besingekho ekuncintisaneni leZANU kumbe lohulumende kaMnangagwa thina sihambela ukuthi khulume le international community ngempumela yeZimbabwe eyakusasa. Asilaqinisa ukuthi injongo kamoya ibiyini enkulumeni zabo, yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe nabale mpumelo, thina de silakho injongo yethu yona zonezi ezine ezinhlanu engizibalisileyo. Ngokubona kwethu injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini we-Twitter nje singathi uyaspeculator, usikhwiqa mfundo weBhilithane uProfessor Diana Jetta uthi uMnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani umuntu ophongukuthabela ukuthi enganqoba kukhetho, njalo kabonanga elembono ejulileyo, wapha imizekeliso emningi. Seliwubonile lowo mbiko, njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili, ngawubala lowo mbono. Akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhuyana, omunye akhangela emakhaleni abone amakhovula, omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Yikho-ke ukuthi kulabanye abathi ngasenze lokhu kangcono lalokhu, siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa. Nxa sihlala emhlabeni where there's democracy, okulama ideas wonke, siyawemukela ama ideas. Kasemukeli kuphela laba abasitshayela izandla, siyayemukela lalaba abathi hayi laphana liphambanisile, laphana ngabe lenze ngcono. Siyakucungulula khonokho abakutshoyo, ngoba thina esikukhangeleyo ukuthi sibe silokhe sisiya phambili, si-improve, silungisa ukwenzela ukuthi iZimbabwe iphumelele. Kodwa-ke ngokubona kwethu okuningi okwenziweyo kwenziwe kakuhle sibili.